o e indebele.
Zomose olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesibili mhlaka 29 kumfomfo 2019 ngontungamili nkomo endabeni zekuseni namuhla
yathisa sibili okuzwa khona ngijani futhi uthisa kunjalo kuphinde kube le shortage yamanzi i-shortage yamanzi ikhozela i-load shedding yamagesi lo mfula uzandezi webhayi ongamelazi ngazishoda amanzi.
Umanyano wesadaki uthi ukuchisa okwedlulise amalawulo okuhlasele eZimbabwe nakwamanye amazwe asezansi e-Afrika kuzaqhubeka njalo. Uthi abantu kumele bazivikele ngoba ukuchisa lokhu kuyingozi.
Ukungazwanani ke phakathi kahulumende lezisebenzi zakhe sibona ke kuzaqhubekela phambili enxa kuyikuthi uhulumende kalaleli ke izixwayiso.
Inhlanganiso yeZCTU ithi uhulumende kumele akhuphule iholo labodokotela ngokuphangisa babuyele emsebenzini ngoba umumo usumubi kakhulu ezibhedlela. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umanyano wesadaki uthi ukuchisa okwedlulise amalawulo emazweni asezansi e-Afrika agoqela eZimbabwe kuzaqhubeka okwamalanga amahlanu alandelayo njalo uthi abantu kumele bazivikele ngoba ukuchisa lokhu kuyingozi. Embikweni wethulwe lugatsha lwawo olubona ngezomkhathi izolo, umanyano wesadaki uxwayise abantu ukuthi bahlale ezindlini njalo bengaze banatha kakhulu okudakayo kumbe okulethukela. Uthe njalo uZulu kumele egqoke ingwane nxa umuntu ethe wabaselangeni kanti njalo abantu bagqoke impahla ezilula futhi bengathi abantwana bebodwa ngoba lokhu kungabafaka engozini enkulu. I-SADC Climate Services Center ithi isikhudumezi lesi sidlalela kubo 30 kusiya kubo 35 degrees Celsius. Kodwa ithi kwamanye amazwe sedlula i-40 degrees njengalokhu okwenzakala endaweni zeZimbabwe ezigoqela eCholocho, eBedbridge laseVictoria Falls. Ukuzwa ukuthi kwenzakalani eFolosi, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele sakhamuzi umnumzana Lawrence Ndiweni.
Kuyachisa sibili okuzwa khona ngijani futhi ukuchisa kunjalo kuphinde kube le shortage yamanzi i-shortage yamanzi ikhovela i-load shedding yamagesi because silo mfula uzandezi webhayi ongamelazi ngazishoda amanzi but because of i-load shedding zathola ukuthi ama-i-electricity impompi kazipompi emfuleni zingapompi kunjalo then yikho sesikhoze ukuthi sishoda amanzi kuyabe kufuna ukuthi ngamanzi abantu baba lawo. Into yonke isitshile yonke into akusela into e-right ezingadini imbhida yalasekutshile ngenxa ye-load shedding. It really affects a lot of things ukuchisa lokhu kukhona oku-serious. Amanzi aphela nje kuwukuthi ematankeni vele kawasekho. Impompi njengoba ziyabe zingapompi, impompi zipontshiswa ngamagesi. Nxa impompi zingapompi, so asilamanzi.
Manje abantu bathatha ngaphi amanzi okusebenzisa?
Bathatha abantu behawula bebhoda lezinkonxa. Kusiriyasi sibile ukuthi uhulumende yakunanzelela ukuthi izakhamuzi zike zacela ekhansilini la ikhansili yacela uhulumende ukuthi ngabe kwenza yini ukuthi babe exempted from this load shedding because nxa kungaba exempted especially airport lezibhedlela electrification plant kube le devoted line which goes to these three places which I've mentioned ukuthi kube le line e-devoted to these places so that kungaswelakala amanzi because ukuswelakala kwamanzi so critical kabi empilweni zabantu.
Manje abantu bazithola yini izixwayiso okumele bezilandele ukuthi ukuchisa lokhu kungabakhathazi?
Ya, izixwayiso lezo abantu bazixwayisiwe sibili ukuthi kumele babonakale ukuthi ngelanga leli abantu bafaka lolu zingwane basihlale ngaphansi kwemthunzi loba babe into zezindlu kwenzeka ukuthi bangabi affected ngeyimpileni.
Zona zivelela ngaphi izixwayiso lezi?
Zivelela kukhansili labantu behealth.
Siyananzelela ukuthi idolobho le-Victoria Falls ngelezethekeli lokho libabona yini abavela kwamanye amazwe bebuya ngobuningi babo?
Hayi, izethekeli ziyafika sibili, ziyafika ngobuningi bazo. Ilucky yangikhona ukuthi emahoteleni ekulaba labo balama-reservoirs abo amanzi abuya direct to nxa impompi zecouncil ziyapompa ziyapompela at the same time zihambise kuma-reservoirs awemahoteleni lanxa amakhiwe esebuyile abe angakunanzeleli ukushoda kwamanzi ngoba wena emahoteleni balabo amahotela lethu ungathi akhangela akuma-lower places ngesikhathi amanzi ebuya engena kuma-reservoirs ethu akuma-higher places athe kuma-higher places amanzi ehla nge-gravity esiya kumatanka awemahoteleni. Yikho sokubangela ukuthi especially izakhamuzi ezikuma-higher places zawaswela amanzi because a lot of water goes to lower places through gravitation.
Umnumzana Lawrence Ndiweni, isakhamuzi se-Victoria Falls. Usthandekile Mhlanga uphinde waxoxa njalo lesakhamuzi semzimunye eMathebeleland South, umnumzana Ernest Malandu, yena othi ukutshisa lokhu lendlala ekhona sokufake izifuyo esimeni esibi kakhulu.
Izifuyo phela vele kungaphela iziki ezimbili ziphila ebesilenhlanhla. Kube kakhulu emakhaya ukuthi akulancedo esingaluthola esilutholayo ngakuloncedo lokuthi sivikeleke enkomeni thina siku-region e-region 3 sikuzasiphathisa ukuthi uthikathi sesizaba isibhekampilo nje right through impilo ngoba kungakuphela khona kokuzinkomo ukuthi uthwane silakho siza kuthatha ngaphi.
Siyabona njalo ukuthi iningi likhala ngokuswelakala kwamanzi, isimo sinjani khona ngapho?
Amanzi ntombi thina kulesethi sigaba siwathola ku-4 kilometers from our home. Omama bayatravela 4 kilometers bethathatha amanzi. Umumo mubi kakhulu ngoba akula ma-boreholes aseduzane khonapho. Indawo eseduzane la manzi ngumzingwane iyo four kilometers khathesi esikhuluma ngayo lapho esithatha khona amanzi. Akungaladonki njengoba ke sidonki lazosifa. Omama bayathwala imigomo 4 kilometers besiye emzini yabo. Abala ngenye indlela abangayeka. Yokwenza hluphe ukuthi izulu liphuzile ukuqalisa njalo la laba lifane kakhulu kumnyaka ophelileyo njalo. Khathesi silane lohlupho lokuthi nxa liduma lingaduma vele zizananziqiniqini zakhe zivele phansi. Lokuqinisa inkomo besehlule ukuthengisa inxa ye-currency ekhona. Kambe nxa ungathengisa ngebhondi imali yankhona zayithini zakwenzayo. Sasehlula sasicabanga ukuthi engxenye kuzaba ngcono but hayi kusithayeleke phansi siwa as we speak now. Kakula lutho olukhona nxa ngabe utholakala kwethola ndijakhona kwamakhokhokho kungatsho lutho kodwa-ke indawo ukudla kwabantu ndijana khonokho ngazi ukuthole i-transport cost almost $20 isigayo $10 $30 vele kunzima ukuthi ukusondiza eduzane uze uthole ukuphila.
Umnumzana Ernest Malandu, isakhamuzi semzimunye eMathebeleland South, obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 9825 kilohertz ekuseni kusukisela ngo 6 kusiya ngo 7 am. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave ku 4930-13860 laku 15460 kilohertz. Ku Live Talk sitholakala ku shortwave ku 4930-13860 laku 15460 kilohertz kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Inhlanganiso emela izisebenzi ezCTU isixwayise uhulumende ukuthi akhuphule iholo labodokotela ukuze babuyele emsebenzini ngokuphuthuma ngoba umumo usumubi kakhulu ezibhedlela. Odokotela sebezafikisa inyanga ezimbili bengayi emsebenzini bekhonona ngeholo eliphansi. ezinye izisebenzi zikahulumende lazo sezisiya emsebenzini kabili kumbe kathathu kuphela ngeviki. Sixoxelo nobhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo.
Ukungazwanani ke phakathi kahulumende lezisebenzi zake sibona ke kuzaqhubekela phambili enxa kuyikuthi uhulumende kalaleli ke izixwayiso esizama ukumnika zona. Sibona ukuthi uhulumende nxa enegotiator kwehlala phansi lezisebenzi zakhe kakhulumi phela iqiniso. Izisebenzi phela ziyabuza phela ukuthi ilizwe lithola malini, ibudget imi kanjani, njalo isetshenziswa ngayiphi indlela. Izisebenzi ke ngabantu abangahluphiyo nxa ungi-employer ungumqhatshi. Ungathatha ke ikhekhe ulifake etafulini ubusutshenisela nje ukuthi uliquma ngayiphi indlela. Izisebenzi esikhathini esiningi ziyavumelana ke lokuthi ikhekhe lele liqunywe ngaleyo ndlela. Izisebenzi kahulumende ziyabona ukuthi uhulumende uyehluleka phela ukuyabela ikhekhe ngokweneleyo. Bayabona ukuthi bakhona abadlayo, bakhona abancitshwayo. Yikho sibona izisebenzi kahulumende ezinjengamadokotela ziqhubekela phambili zisala ke imbijana leke uhulumende athi khona yiyo phela oyikwanisayo. So okuqakathekileyo phela singathi i-deadlock ukuze ke iphele ukuthi uhulumende abuye ngeqiniso, abuye lama facts akwanileyo, angabuyi ke efihle ezinye izinto. Sibona ukuthi abantu bazavuma ke bazazwisisa ukuthi uhulumende uxakekile kumbe kaxakekanga, imali itholakala ngapi.
Kodwa singasola uhulumende kuphela yini kumbe osomabhizimusi labo, ngoba kukhanya bakhona abangamagovu aphangayo abakhweza intengo mahlayana nje?
Kukabili ke ngendlela esibona ngayo thina. Okwakuqala ngekuthi abamabhizimisi yibo abakuhulumende abasikhokhelayo. Sibona abaningi kakhulu ama ministers yibo abanikazi ke bamakampani. So nxa izinto nje zikhuphuka uhulumende engathi uvala elinye ilihlo, ngoba phela imali ingena kibo ezikhwameni ngamabhizimisi abo phela abenefitayo. Kodwa sibona okwesibili kuyikuthi nje esingathi ngesiluku environment ecreatwe ke nguye uhulumende yikho enza phela abamabhizimisi bangaze balandela lokho esingathi ngesilungu ngama-business ethics, ngokuthi babe sebekhangelele labo phela i-survival yabo. Nxa phela uhulumende ezavuka ekuseni ethi kule mali enje esetshenziswayo, i-exchange rate yangkhona imi ngalindlela, kusasa evuke ekuseni bathi leyo mali ayisasebenzi, i-exchange rate yangkhona itshintshwe ngokusa kwelanga ngokutshona kwelanga. Abamabhizimisi phela bayafaka lokho abathi ngama-premium, ama-risk premiums phela kumabhizimisi wabo, besenzela phela ukuze bangaze balahlekelwa. Sikunanzelela ukuthi ubhizimisi kafunike ukuluza. So umuntu ozaluza ke ngulo osekugcineni ke othengayo. Ngesilungu bathi ama-cost wonke you just passed to the consumer. Akufanelanga ke owebhizimisi aluze. So nxa uhulumende ke atshintsha ke ama-policies ngokuphuma kwelanga lokutshona kwelanga, ubusinessman ke uyaziprotekta ngokuwenza ke khonokhu esingathi ngama-ethics angaqondanga. So kulobuhaga sibili obumangalisayo obuvelela kuma-business, kanti ke bubangelwa yikuthi labo bazama ukuthi ke ama-business abo phela engaze acima abe khona elakusasa, bazama ke ukuvikela ke izimali zabo. So kukabili uhulumende responsible kakhulu ngendaba ukuthi environment ay creator yoyembi kube sokusithi ke ama business labo phela sebethatha advantage ke ngechaos lekhona ke ukuthi nxa kunjalo ke sokuyi survival of the fittest yikho sibona ke ukuthi abayanga ke yibo ke asebekucineni ke asebeza thola nzima.
Umnumzana Japhet Moyo ngonobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU. Sali kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla ethula izindaba ebulenjini be-internet ezimlife.com ithi umhleli wephephandaba likahulumende eleHerald utitsha wona zindoka usexotshwe umsebenzi. Izimlife ithi uzindoka ubengasebenzi kuhle labanye kanti njalo ubelimina mina. uWilliam Chikoto nguye osethethe isikhundla sakhe. Inkundla yenyo zimbabwe.com yona ithi inhlanganiso yabalwa impi yenkululeko abangamalunga ebandla lezanu PF eZimbabwe Liberation War Veterans Association isidabuke phakathi. Amanye amalunga alinhlanganiso aphume kuyo izolo esithi kayisameli izikhalazo zawo ngobuqotho. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Bona msakazi Studio 7 kanye nabalaleli, ngibe sacela nami ukuphawula ngesimo esenzakalayo ekhaya eZimbabwe. Ukhuluma noSipho, ngifona ngisejobeki okwamanje kodwa ekhaya kusejolo jobo siphela. Sacela ukuphawula kakhulukazi ngale ndaba le yama-sanction ukuthi ngoba bekade kuthiwa abantu begcwala umgwaqo bedoyidoyela ama-sanction. Kungani abantu uma bedoyidoyela amalungelo wabo ukuthi hhayi bafuna ukuthi amalungelo abo bekwazi ukuthi bebe namalungelo agcwele bebulawa ey'tradini ma ngabe sokufuna yona iZANU PF kube yiyo ethi hhayi abantu abangena iy'tradi. Kodwa abantu sababona January bebulawa, sababona last year bebulawa futhi ngendaba yokuba seyitradini. Kanti kungani bona bengafuni ukuthi behloniphe amalungelo abantu kunokuthi kucindezelwe nje abantu ukuthi kuthiwa hhayi America yona ayihoxise ama-sanction. Nami ngiyafuna impela ama-sanction ayihoxe kodwa abayenze phela nabo kahle ukuze nathi sikhululeke ekhaya. Ukuthi ungazwakala nje uphikisana nabo somele usabe. No man, akusiyimpilo e-right. Bona yibo abayenza izinto zibe nzima. Ma ungezwa nabo babugawula lapho uma bekhuluma hhayi ungafuni impela ukuthi zami PF ingcwele ngcwele. Or mhlawumbe bona bayenza ukuncengisinkwa. Ngoba phela manje la odla khona wena nama ngabe kurongo awukwazi ukuphikisana nabo. Ngoba phela ma uphikisana nabo uzoxosha. Ogawula nje yonke into i-right. Yonke into iZANU PF i-right. Obaba umnankagwe ba-right. Obaba umnankagwe abakazi bebulale muntu. Kodwa yibo ababehamba phambili kwe-Gugrawo. Ngize nginamahloni nami ukuthi ukuthi lo baba ngwakithi le ejolojo. I think lo muntu lona original yena ungwale. Lakuzalwa khona umnakakho ukuthi ngecholosho wecholosho ngegama unamuntu wasecholosho okhuluma njengogawula.
Salubonani balaleli bakaStudio 7. Engizama ukuthi nanku la thina ngapha emathebhelelendi singeke sicelebrate umnakakho umuntu wasiqeda kangaka. Thina vele emathebhelelendi asimfundi ubaba usibamba ngamandla. Iliqinise likhona singeke sicelebrate lena ukuthi aye America azihambele umathanda kholise wasiqeda thina vele asimsekeli ngitho.
Studio 7 ngivuka njani basakazi? Siyavuka. Likhuluma noThebe lapha eGoli kodwa ngokuhlala ngidlalela uBhana. Kudala mani ngifaka ama-audio lami angiweze dlala emsakazweni angazi ukuthi mhlawumbe liwaboni la. Ya into ede ngiyisho lapha basakazi ukuthi ama-politician wethu akayeki ukukhuluma ngeZANU neMDC. Isikhathi lengakho lokho sizama elections sadlala kudala, sadlala kudala kuma elections. Ake libalethe lapha ku Studio 7. Bake basichazele ukuthi kuma constituencies zabo na kuma ward abasebenzeni. It's now 3 years of so voting or 2 years amazi. Awunanto abayenza labantu. Babhizi nje ngento ezingafuni development. Ingakho siyabacela Studio 7 ukuthi abalethe la especially nasemakhaya. Bake bakhuma ukubambeka abakwenzini. Bangalokhu basitela ngama-sanction, basitela ngokuthi izani yenzeni MTC. Bona benzeni njengabantu abakhethiwe ukuthi bamele abantu uzulu. Nothing, nothing at all. Ayikho into ebambekayo. Siwabona ngeemoto zabo lapha, into abayifuna ufuna imoto ephalamende zokwenzani. Nothing. Ayibalethi laba Studio 7. Ezikhulume nabo laba bantu. Singabo sidlalwa ngabo becasha ngezani, becasha ngama-sanction, bengenzi lutho. Siyabonga.
Awule lava la labo dingi muzi futhi bavuka beqamba amange kuseni basebenzela izisu zabo batshontshela izisu zabo lapha akusibo abantu abangavusa ilizwe limi vele angeke bafa balivusa abantu bezangiphefu laba nje sebetshontshela izisu zabo labo bebulalisa abantwana ngendlala akulanto abayenzayo ende abasacabangi vele ukuthi kona omunye umuntu kumele adle basicabangela bona njengoba bekhuquluza umnotho wonke wahuquluzela ezikhwameni zabo bahuquluzela eziswini zabo awubuke nje umnankagwa la manje into ayiyenzayo ukuthi imali yonke elizweni undiza ngayo le mali utshengisa vele ukuthi selokhu wayitshontsha akafuni ukuyinikeza omunye umuntu awubuke ukuthi uyidlalisa njani nje ngendlela ahamba ngakhona ingwento zakhe ngendlela andiza ngakhona kungelasidingo ukuthi uyabe siyakhuphi kulawo mazwe uyabe siyafunani kulawo mazwe uyabe siyadingani uyabe siyakwenzani and uyabe kwazi kamhlophe ukuthi kabuyila lutho leyo nto uyabe eyazi kahle labo abanikazi bezanu PF ogawule laba labo dingimuzi budi babe kwazi kamhlophe ukuthi awuyavakatsha nje uyabona amabhilidi uyakudla nje kahle ufuna ukuyalala kahle kuphela kulanto ayilandayo umnankakho selokhu wahamba lawo mazwe wabuya lani so watshintshana elizweni selokhu wavukela ukuhamba kusuku le mini ubuya lani elizweni ogawule laba babhongabhonga nje bayenzela khona ukuthi kube kutshontshwa imali betshontshela eziswini zabo akulanto abayifunayo abantu bezangiphefu abantu laba sebegugile ngogogo labokhulu abasela plani abasela sikhathi somuntu sebetshontshela izisu zabo lapho eyisatshayi laba abantu bezangiphefu bayela nhliziyo
ngiyalibingelela abasazi bami beStudio 7 injani impilo sibona ukutshisa mami kuyatshisa ngikhuluma ngiseZimbabwe kuyatshisa okunye okubuhlungu bakithi ngithi lokhe silalele bekhuluma bathi bayakwanisa ukukhuluma akulanto abayikhulumayo lamhlokhu bahambe bacela izirango ukuthi bazithelele phezu kokuba bevele belazade yuthi bayashayina bethi bakhuluma ngazo nanko owen muda sebefakile anguye olabona labakade betshontshe abantu abanjengabatshontshe ukuzamara lakade sebetshontshe upeter makondeyi laba bantu yizigangi zokugcina labo manje abakathi one ngamasanshini besenze nje so behlukuluza abantu ngali ndlela sokuseyothi baphinde futhi phezu kwenkunzi yabo yona leyi eyiye bakhokhela ukuganga okungaka ngiyabonga mina ngumama
labo ke bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Likhumbule nxa lirekhoda imbiko yenu libe sendaweni ethuliyo engelamsindo njalo liphakamise ilizwi. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ye-Amnesty International le-Human Rights Watch sezisole uhulumende wakwele Tanzania zisithi wephula amalungelo oluntu ngemithetho ecindezelayo aqhubeka eyethula.
elePakistan selithembise uhulumende weMelika ukuthi lizimisele ukuphutshisa uhlelo olujonge ukuqeda impi yakwele Afghanistan esileminyaka. elePakistan lele Afghanistan ngamazwe angomakhelwane. Sizigqibe ezekuseni ngodaba oluhamba phambili eMelika. Kulesi phathamandla esisebenza kugatsha lwezomvikela esibikwa sizafakazela idale leCongress namuhla ukuthi ngempela sezwa uMongameli Donald Trump esephula umthetho ngokulaya ele Ukraine ukuthi liphenye amacala enkohlakalo etheswa umnumzana Joe Biden lendodana yakhe nxa lifuna elemilika liqhubeke liliphathisa ngemali yokuzivikela. Umnumzana Alexander Vindman uza kwethula ubufakazi lobo phambi kwekomiti ekhokhelwa libandla eliphikisayo elamademocrats aphenya ukuthi uTrump engaba wadala icala yini kudaba lolu. Ucwaningo oluphume ngeviki edluleyo luveza ukuthi uzulu weMelika uthi ngempela uTrump wadala icala ngakho kumele asuswe embusweni. Abalinjani kumakumbi omane womhlaba siyalamukela lababukeleyo ku Facebook kulobanike laphana kulo Pamela Khumalo othi wena kunzima eZimbabwe philanthropic nanzwa Ncube othi wena hello everyone. Musa Mazibuko othi wena nkomo mfowethu unjani ngilalele ngise Randburg ngicela ungivukisele amazingwane enkayi. Ujaguru uthi wena linjani nkomo hayi siyaphila. JT Junior Dube umthembo sithembayo uthi wena livuka njani emsakazweni ngibingelele njalo kubalaleli bakithi salibonani. Kumbo Blessed uthi wena mabuyani Mose. Precious Dube lawe uthi mabuyani Mose. Big Boy Nkomo uthenani njani babu Nkomo nabalaleli bonke ngiphinde ngibingelele abakonkomo kogolela village ekana kuzoba lobaniki lo noma dloma uthena livuke njani. Qhubekani lithumezake imlayezo yenu kuWhatsApp la khona pha enkundleni every morning ikuseni yonke nxa sisakaza libe liwafaka ama-comments enu kuFacebook. Asiqhubekeni ngengoma obadaya mfuka matulana. Foka mathulana uthi silisa lomuntu yakula somandla ngobadaya. Into engithandela yi engimthandela yona uobadaya ufana lo nduna malabo umfana kaDubugwendo undux malax ingoma yake ihle ichiswe vele isaqalisa akukho lokhwana othi kuthiwa isadonswa kancane. Uhlabela ke kamnandi lapho esigqibela izindaba zethu zekuseni. Kona singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Umanyano weSadak uthi ukuchisa ukwedlulise amalawulo okuhlasele eZimbabwe lakwamanye amazwe asezansi yeAfrika kuzaqhubeka okwamalanga amahlanu alandelayo njalo uthi abantu kumele bazivikele ngoba kuyingozi. Kwanele likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Mina lani asibeni sonke kusasa kwezekuseni ngo-6. Olivalelisayo muntungamilinkoma. Lichone kuhle.